Bayakhala abaculi labasebenza imisebenzi etshiyeneyo emazweni akuqela ele Germany, Italy, Canada, China, United States, Britain lamanye okumemetheka umkhuhlane lo osubulele abantu abedlula inkulungwane ezine emhlabeni wonke jikelele. Bathi akusasebenzeki ngenxa yokuvalwa kwendawo okumele benze imicimbi yabo leminye imisebenzi. Omunye wabakhala kakhulu nguPamela Nothando Bhulu ocula iAfro Jazz ekwele Germany.
Ukuhamba kusavunyelwe ukuthi umuntu ahambe kwamanye amazwe, so sokuyikuthi nje umuntu sihlezi nje lapho esikhona, so sokunzima. Lezi ndawo eziningi zivaliwe, ama-pubs, ama-bars, konke kuvaliwe, izikolo lazo sezivaliwe endaweni ezinjenge-Capital City eBerlin, ya so kunzima.
Uthi uzalahlekelwa imali eningi ngenxa yokungenzi imicimbi kaZulu.
Ama-shows amaningi lawo ase-canceliwe, kusho ukuthi ama-festival, ama-concert, nxa kulabantu abadlulisa i-1,000 vela kusavunyelwa. So lama event amancane lawo ngakudlulisa abantu abangu-100 akusavunyelwa. So sokukhanselwa yonke into, sokunzima. So bathi maybe ngo-May kuzabe sokungcono, but okokathe sasikwazi ukuthi kuzahamba njani. Njengomuntu oculayo kuba nzima njalo ngoba lumnyaka besilamaplani amaningi.
Baningi abafana loBhulu uwaziwa kwezomiculo ngokuthi nguNomina. Unomathamsanqa Ngqankwali Mkhwananzi umculi ojayele ukwenza imicimbi yakhe kwele Italy, Germany, Czech Republic, Austria lamanye amazwe uthi uzathwala nzima lonyaka kanye leqembu lakhe ngenxa yokuvinjwa kwemicimbi yabo.
Nzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona, njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathesayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhathana. Siyethembe nje ukuthi uzaba ngcono ukwenzela ukuthi bathi khonaye. Selingaqalisa ukuhamba ngoba mina wamsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi ngibe ngihambe emazwe amabili kumbe amathathu ngeviki i-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduze eduze.
Amazwe amaningi kuzwekazi le-Europe asevimbe imicimbi yonke, avala izikolo, amavenkili lezinye indawo okuhlangana khona abantu esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus COVID-19. Bethuke okumangalisayo abadabuka kwele Zimbabwe abanjengomnumzana Philani Mathanda ohlala kwele Canada.
Izikolo nama-universities wonke lamateke ku-province ye-Ontario le-Alberta sokuvaliwe indefinitely, sowasazi ukuthi ziyovulwa nini. Njalo i-government province Alberta, abantu abangenayo uma bevela from outside the country ba-advise ukuthi babe ku-self-isolation for 14 days bolonge besaba-check.
UMathanda uthi kusalungiswa indlela zokuthi abantu baphile loba nje kuzavalwa imisebenzi.
Khanya lokuthi amalanga abuyayo lawa amakampani amaningi azavalwa, i-government yona isithembise ukuthi abantu abazaba beku-isolation bangakhwalifaya ukuaplayela ama-unemployment insurance benefits. But into engikhona i-announce last week asikazi ukuthi kuzohamba kanjani, kodwa ngibona ngani kusiya ngesikhathi kusafa ku-Wednesday. Okuningi kuzabe sokucaca, but okusobala ukuthi le virus indlela ememetheka ngayo, e-attacka ngayo indawo ngendawo, kuningi okusazovalwa and abantu bazahlupheka.
Kulabanye njalo abanjengoKemen Nelly Warari Mutengu abahlala kwele Mauritius abathi akukaxokozeleki kangako elizweni lelo njengoba kungakavinjwa indawo okungena khona uZulu.
Ngapha elizweni le Mauritius akulabantu asebebanjiwe bele gcikwane le COVID-19. Uhulumende usethathe amanyathelo ukuthi wonke umuntu ongenayo elizweni uzakhanyelwa ukuthi engabe elama symptoms ine awe COVID-19.
Kukhangelelwe ukuthi kuzavalwa okunengi okusetshenziswa nguZulu emazweni atshiyeneyo, lapho okusilela amaphepha okusebenzisa ezambuzini lokunye okudliwa ngabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoGibbs Dube.